Ibandla lemthwakazi Republic Party seliveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende bethi okwenzakale eBalagwe Musgrave kulihlazo elikhulu. Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uchaza abakubone izolo eBalagwe.
Izolo emini besiye eBalagwe le-journalist elivela elizweni elingaphandle sathola ukuthi eBalagwe sokulokuganga okwenziwe nguhulumende. Sokwakhiwe iTomb of the Unknown Soldier esicabanga ukuthi vele iTomb of the Unknown Soldier thina njengabantu bakomthwakazi esabulawelwa abantu nguhulumende nalo khona kasidingi iTomb of the Unknown Soldier. Instead sidinga iTomb of the Unknown Gugurahundi Victims, abanye babo abalahlekile abalahlelwa ezimbalwini abangaziyo lapha abalele khona.
Uthi okunye okubakhathazayo yikuvalwa ngesamende kwamabala athi Musgrave eBalagwe emathuneni amabili.
Kanti okunye sikutholileyo futhi ukuthi kulamangcwaba amabili abhalwe abhalwa kudala ukuthi ngamangcwaba ama-victims eGugurahundi abhalwe Musgrave. Bakwanisile-ke ukuthi ngelanga beyakha iTomb of the Unknown Soldier baplastela amabala la abhalwe Musgrave asale ngasakhanyi. Kodwa-ke sikwanisileyo ukukwenza thina njengabantu abaphatheke kakhulu ngembali yeGugurahundi lembali yento zakomthwakazi, sikwanisile ukuphala elinye lamangcwaba leli saveza ibala elithi Musgrave laba ukuthi lihlale lisegcekeni. Kwathi elinye ingcwaba elibhalwe Musgrave sathiya singalivezanga, salithiya linjalo liplastele, senzele ukuthi labo abazaphikisa ukuthi into enjalo siyithole ikhona bahambe lawo bayezibonela bathole ukuthi into le esikhuluma ngayo iyenzakele njalo iyenzakale ngelanga le-Heroes Hall Day.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uthi le yimizamo kahulumende yokufihla ubufakazi bokuthi kulabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Ngiyamangala ukuthi iZANU iyazama ukuvala umbhuqazwe yawenzayo ngo-1980 eyagqibela abantu eBalagwe bephila, abanye bagqibela belezisu bethi izisu zabantwana bama-distant. Khona manje nge-Euros Day bahambile laphana batholakala besakhela bebhala ukuthi kulahlelwe abantu abangamahero, but bevala okubhalwe khona eMusgrave etshengisa ukuthi umbhuqazwe wabo wawugqibela abantu khona in dozens, ukuthi bavale lobo bufakazi bungaphindi bubonakale. Kuyasimangalisa iZANU lakathesi lokhu ingafuni ukuxolisa umbhuqazwe wabo eMathebeleland abantu abafelayo lokubakhompaseta lokho behlupheka. Lakathesi azange ibiye kibo ukuthi hayi siyaxolisa lokhuyani okwenzakalayo.
Isakhamuzi seBalagwe umnumzana Nxeba lendoda Sibanda uthi okwenzakala lapha yikudelela.
Into eyenzakale eBalagwe ayisiphathanga kahle neze, ngoba ngendlela abenze ngayo batshengisa ukuthi kuloku sidelela thize kule nto vele abayidingayo kithi, ngoba kusoze kwenza ukuthi ngesigameko abasenzayo bese beqede abasefuna uku-destroy evidence, ngoba kade bekwenza kuyafana lokuthi kade befuna ukuvala i-evidence ukuthi ungabi le nto okuthiwa i-Gugurahundi yakuyenzakala, ungasabi le ndawo naleyana ebizwa ngeBalagwe namhlanje.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana James Hlabangana uthi okwenziwa nguhulumende yikuganga.
Lokho kuyisibonelo sokuganga esikhulu ngemva kwe-new dispensation le abakhuluma ngayo, le attempt to foster unity abakhuluma ngayo behlala beqile abantu beMathebeleland babhoda ngale ngamuva befuna ukuyavala ubufakazi bokuganga obe-genocide obe-Gugurahundi eMathebeleland. Abantu bakithi babelokhu bevula amehlo bebamukela abantu laba ngokuganga kwabo. Lokho yokusidelela sikokusihlonipha kuzasixabanisa kakhulu ngelinye.
Ukwakhiwa kwethuna ele Tomb of the Unknown Soldier eBalagwe lokuvalwa kwamabala akumathuna amabili lapho okwagqitshelwa abantu abaningi godilinye sekuthiye uZulu ekhathazeke kakhulu ngesenzo sikahulumende bethi kulihlazo njalo yikuzama ukuvala ubufakazi bokuthi eBalagwe kwagqitshelwa abantu abaningi egodini linye okungela nhlonipho ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi owabulalisa inkulungwane ezedlula amathumi amabili abantu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.